nga umuntu esuka emhlabeni etshona njengomuntu kade ebheke isizwe ukhona okuchiyayo ngoba bathi nga ungumuntu kumele ugrume kungafani lalokhu esakubona kwenzeka uRobert Mugabe ukuthi azange egrume umuntu ubaba uthi angirayo ukusuka kwakhe wagruma umfana esesembiza kade esithi ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa wachiya u-Advocate Nelson Chamisa ungananzelela from 99 bebelokhu enguchewe youth behamba bonke ekhangele ukuthi umuntu omdala usebenza njani then usenyaweni zakhe sesithemba lokuthi ubaba uthwangirayo lapho khona kalale ngokuthula ngoba wasebenza ngiyake ngithande ivesi u-2 Timotheo 4:7 uthi mina ngilwile ukulwa okuhle sokusalele emqhele kuloza yenza njengami so ngibona ukuthi kungumsebenzi omuhle kakhulu uthwangirayo ochiyayo ku-Nelson Chamisa
ye kodwa kulabaningi phela bathi hayi lapha kukhanya ngoba abaphikisayo vela usebemaninginiki ungaphendula usithi ko
angeke ngithi khona sebebaninginiki mina engikwazi ukuthi la kuthwangirayo esekhona izano yayikwenza sawina election 2008 kwaba khona 2005 kaye kwaba le spilt futhi izano isilokhu isebenza izano ungumsebenzi wakukubani lokhu idilize opposing party but okungithokosayo ukuthi kona kunjalo u-Nelson Chamisa wakubona lokhu wasesithi mala ngimele eceleni ngibone ukuthi kathi laba abasebenza lamasela njengezalo ngobani sokubonile so ngile themba lokuthi kona okuzayo kukhulu kakhulu uthwangirayo wathiya indoda yamadoda.